turnout le ingani iyathembisa abantu baphumile ukuzovota lanxa abantu bebethukile ngemvana kwesigameko esenzakalayo insukwini ezidluleyo lapho esa athakwa khona ngabalandeli bezane PF bachaya balimaza abantu balimaza impahla njengemota lo muzi ka candidate wethu. Abantu baphumile njalo izane PF iqhubeke nge ma tactics ayo okuyintimidata abantu kumbe okwethu selabantu bebefake ama desk abo within 300 meters of ama polling station, so kube yima complain ebesiwafaka sikhulumisana nama presiding officer ama polling stations phose wonke. Into esinanzeleleyo thina njenge CCC kuba izeki injengenamazinyo iyesaba ukuthi idile lezane PF isebenzise umthetho, bebesisaba ukuthi balandele abalandeli bezane PF laba babakhuza ukuthi basuke lapho lokhu abakwenzayo, bebebhalisa abantu nxa abantu sebeqeda ukuvota bekuthiwa hambe ebhale ibizo lakho kwamanye ama-polling station njengedwaleni tendi, bebenika abantu ongama-drink ukuthi hayi ungaqeda ukuvota hambe ebhalisa uphiwe i-drink ukuthi usuvotile. Betshela abantu njalo ukuthi hayi bavele bale ndlela yokuthi bekwazi ukuthi lo ovotileyo uvotile iphi party, so bathe bazabakwazi ukuthi nxa ungavotelanga izane PF bazaba le ndlela abazadila ngayo nawe. Kodwa sile themba lokuthi abantu bakaward 4 bazavota bevotele kusasa, bevotele inguquko lanxa siphakathi kokwethuselwa okungaka.
Kuvotwe ngokuthula ikakhulu khona ngapho eyisiza lasematobo, akuzange kube lezehlakalo esike sazibona kunsukwana ezedlule.
Okwalamhlanje sakazi ngingathi akubangale sehlakalo engingasibamba ngithi hayi kulozibani ochayiweyo, kodwa khona kube ngubalayo ukuba abantu bayethusela ngendlela ezitshiyeneyo. Lokubhodabhoda kwiimota eziningi-ningi ezinye ezimakwe zane PF, ezinye njalo izimota ezingelama number plate, khona kushana uvele kuyindlela yokwethusela abantu ngoba abantu sikhangelela lokho kwenzakalayo amalanga layo edlulileyo ukuthi abantu bavota kodwa abantu bavota bethukile, bayabona into inyamazana le ezane PF ivele isingenza anything. Lakhathi esinje sikhangelela ukuthi ukhetho njengoba solusiyaphela sokusiyaqalisa ukubala lelanga selisiyatshona, abantu bakhanda umthakathi uvele usebenza ebusuku sokumnyama. So i-team yabantu njengilayo abaningi ngabalaqinisa ukuthi ntambama sokumnyama izane PF izasiphatha njani, kodwa abantu into ejabulisayo ukuthi bathi kube mnyama kube kukhanya sizakuma sifikele amavoti ethu sonke sibambene lapha kuwadi 4 insizwe.